ungahluza isimo sikaMgabe lapha vela khona lapha mikhona akumangalisi ukuthi akhethe ukuthemba unkosikazi wakhe ukuthi nguye ongasihlale sakhe ngenxa yokusaba uMgabe uqhube umbusazwe wakhe ngokuhlukumeza abantu abaningi wadala lezitho eziningi izitha lezi uyakwazi ukuthi zimlindele lokuthi zilindele ukuthi ngahamba zikhwishize konke akwenze kuzo ngakho ngumuntu okwaziyo ukuthi abangane bakhe abantu abamthandayo emhlabeni balutshwana angathemba umfazi wakhe kumbe athembe iy'ngane zakhe kuphela lalaba abakhangelelwe khonaphana kuzali pifu bathatha isihlalo sakhe uyabesaba akabathandi njalo akabathembi uyazi njalo ukuthi izitha ezinjengalezi ezikwamanye amazwe ezilamandla ezile mali zingabakhombisa labana abantu bamphendukele bamhlukumeze lengaka kumbe bathathe lokha lakho kumbe badilize imbali yakhe yonke leyayitshileyo ngakho ungahluzisisa ukuba ngazwe kuhle uzabona ukuthi akumangalisi ukuthi uMgabe athembe ukuthi unkosikazi wakhe nguye umuntu angamnikeza isihlalo amnikezela mali
wona amathuba akhe onkosikazi Mgabe okuthola isihlalo sikamongameli welizwe lokukhokhela ibandla lezanu PF aminjani
ingozi ekhona Nkomo ukuthi amathuba akhe makhulu njalo mahle kakhulu kwesingaye ngoba umuntu lo uphethe ulwazi esingathi information eningi eyangaphakathi ngombuso weZimbabwe ungabona isikhulumi sombangazi sisiya eralini sikhuluma intelligence information uyabona ama details anjengokuthi siyakwazi ukuthi iMDC yafonyelwa kule ndlu kabazibani bani lokuthi obani bani bayabonana nabo bani bani kuyaqala nga kumbusazwe ukuthi isiphathamandla sikhuluma intelligence information eralini usebenzisa ulwazi lalo asebenzise izikhali ukuthi balamasosha asebenzise imfihlo yokuthi balabecuphi ama-CIO balawo ngakho amathuba akhe maningi ngenxa yakhonokho ukuthi kubuthakathaka kuye ngokulolwazi ulodlame ngasebenhlangothini lapo
kuyini esesingakukhangelela sisiya phambili kuyini okulandelayo ngonkosikazi Grace Mgabe
engakutsho mfowethu ungambone lesilindi esinjana ekhuluma phambi kwamabandla esethusela thembisa lokhu lalokhu ebhulana nezitha zakhe kulokhu esaba umbona enjeya ukwesaba kwakhona okuyikho kumenza abe yingozi esingathi ngesilungu ngumuntu okupanic free ngoba ukukhula kwamandla akhe lakho kubonayo kusho ukwehla kwamandla kamongameli ngokwakhe ukuluphala kuyamkhulela lenhlungu zomzimba ngumuntu omdala kuyamkhulela umama lofuna ukuthi asekele isihlalo sakhe masinyane ulwa lokuhamba kwesikhathi ngakho ngumuntu owesabayo umbone khona pha so singakhangelela ukubona inkulumo ezithisa ezinjengalezi eziningi sesingakhangelela futhi lokubona izenzo zodlame ziqhela zisiba ziningi phambi kwamanye ngoba umuntu lo usekwesabeni njalo umuntu owesabayo uyingozi ikakhulu nqa kulezikhali kula mabutho amlandelayo